Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJumba Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhuluma ekuvulweni kwedale leParliament.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu ebe-internet le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyimnyene labosowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzo ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-internet le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale leParliament labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
Today's young people must prosper in the land that we fought for. We fought hard for and won the independence of
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale leParliament yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers kaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi kutshintshwe digitalization frankly uthi nginanzelela ukuthi amacomputers ngawandikhetha ezikolweni and amateachers ngawakho exposed. Lokho kuvalela abanye abantwana ababefisa ukufisa ukuthi education angazi ukuthi engakwenza njani, but ibe normal nje subject maths, English, ifundwe nje computer nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle ayadigitalize nathi sinesifiso sokuthi sibe updated sifana nelamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba mabuthweni edale leParliament yabantwana njalo efunda empophoma high school kobulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Intwenzi yami sihlangane lobunzima like empophoma high school ibambele lomgqibo owethara sibona amathatha nxa umntwana oyinkazana edlula bayambiza yena engakhangela eseleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehluka. Okwesibili futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo. Empophoma high school sokudume ngama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs wona lawo angena ngejurawol esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyeMoyo, umeli webulawayo East edale leParliament yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Into engiyinanzelileyo ebaluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. I-Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthi yikhadi. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina lama-computers bayasho abelungu.
lezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzisa njalo ke kubangela ukuthi iphasiwedi yabo liyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana uthi nizaliphathela izwitsi, uthi nanzi izwitsi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho izibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela lokubamba inkunzi. Ukusilela kwemsebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayini nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi lophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyela isikole endleleni. So maye buya lapho iyabezitshela ukuthi mangafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze, nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikolo. But maye fika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
Okhokhela abatsha ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into okuthelele begcina benjani, bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube uthi inhlupho lezi zigcina zilesidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngicitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Uthandazani Jiyana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakakela izimuli bacine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
Ipoverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene kuprostitution abayintsha, ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oso breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umseli kamungameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kweleSouth Africa uMnumzana David Hamazirippe uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Umngakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra, unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kwelebhilithane izolo mhla ka-15 enhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchasisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko, njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngamafu ntambama ngise ekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami njalo ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikunganizwe bese nganisizwe ukuthiwa bengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi nizofika-ke edrobheni abantu abaningi sebengifonela sengithiwa la ma-messages amaningi ukuthi umama sakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakathesi akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe, ngoba besesabela ukuthi eNgilandi ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchasisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi hani hayi, la uzahambisa ilizwi kwabaphezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthe.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubha umkakhe. Wahlalahlala kuthi khona kungabonaki ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngumoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthi akuyaphenduka masinya. Kwasokuvuka i-COVID le yahle yamvalela khonale. Ithe isipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya. Ikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka. Sisimkhange ukuthi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Uchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu, kodwa labo bonke abakho lapha. Ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu babili abakhona kulalo weBotswana, kuloyedwa ose-UK, kuleyo oyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakati sibese ngakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yako Dabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalimfa.
Wazalwa 1947 6 November emolini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina. Ube ngumuntu emolini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekelwe. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa lahlekelwe kakhulu. Uzodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni. UJanet Mndiweni ngomphini ePlumtree. Ha. Thina silahlekelwe kumuli yethu. Besizelwe singu 8. Namhla sesele singu 3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi bevele engumfazi weqhawe. Ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kaDabengwa liqhawe lelo elasilahlekelayo ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umthiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo ke bekungudade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixokelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla sehofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo echochozela inzondano. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Murayeng umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kuofisi lomongameli weBotswana uthi uqathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana hatshi ubizana ngamagama.
All of us here we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagwerekwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
Abe Zimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up.
uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho ukudalwa kwamacala kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi ale nzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time khona lokho kwizinto vela abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Murwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele enxa kulalezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngaze umtshele namuhla sasiyavuke kwenza anto nti vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela lathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzelele isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kule nzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Hebron kwele Botswana.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkayi Challengers. Laba ke badabuka enkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalade labo elichasha elilengoma yabo echisayo ethi into ngayekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Zondo ngabantu ye nguvoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa enkayi esigabeni seMbuma endaweni yasePhakama.
Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya and then sileyo YouTube channel yethu ethi yona Nqabutho Voko and Nkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
ubachiyela waphamazi abalandeli
ingoma esinikeze yona etiyona intonga yekhehla ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi mawungumuntu osasemutsha zizamele nawe ukuthi ube nokwakho okwakho lokho yakusiba nakho maqondana nelifa ozayishiyela abantu abakho sebenza sibili ushiyele something abantu abakho kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabo baba ukwenzela ukuthi masiqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakheka kahle
Themba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu savumi ukubana sikubekele phambili sisonke kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Life Talk namhlanje sikhangela unanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singekehlukani isihloko. Wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo. Ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezinsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ikuviyo lebutho elezebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakadwe.